Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 9 kuMpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Alright, njengoba sile COVID-19 le khona asakwanisa ukuthi sihlangane lama lectures ethu physically, but for ukuthi sifunde online kulezi mali ezifunakala eziningi, amadata ukuthi siwathenge angeke siwa-afforde. So at least ngasiyancediswa ukuthi sithole amadata lawa. Kuyakubona.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi i-COVID-19 isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku, okuvezwa ikukhuphuka kwenani labahlolwa betholakale belegcikwane leli ngelanga. Umongameli Joseph Biden weMelika uvula ngokusemthethweni umhlangano wokukhuthaza umbuso wentando kazulu lenkokheli yamazwe awezwekazi le-Africa owe-Summit for Democracy. Amabandla ezombusazwe athi alokhu ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngesikhathi kulindelwe uhlelo lwekhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalolu hlelo eZimbabwe Electoral Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi i-COVID-19 isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku, okuvezwa ikuqonga kwenani labahlolwa betholakale belegcikwane leli ngelanga. Lokhu sokubangela ukuba lamakolishi emfundo yaphezulu amaningi abanjwe ngamandla okuthatha amanyathela okuphindela kuzifundo zebulenjini emizameni yokwehlisa ukuthelelana kwaleli gcikwane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abafundi bemakolitshini amaningi emfundo yaphezulu bemukela ngemibono ehlukile ngezifundo zebulenjini. UVigilant Shoko ofunda eMidland State University uthi kuhle ukufunda ebulenjini kodwa kuyadura.
For ukuthi sifunde online kulezi mali ezifunakala eziningi, amadata ukuthi siwathenge angeke siwa-afforde. So at least ngasiyancediswa ukuthi sithole amadata lawa.
USharon Khumalo laye ofunda eMidland State University uthi ukufunda ebulenjini kulobuhle lobubi bakho.
Uhlelo lolu lulama-advantages lama-disadvantages. I-advantage ukuthi liyasenza ukuthi sivikeleke kumkhuhlane lo khona owe-coronavirus, because really the virus is so deadly, abantu bayafa, and lathi i-health yethu iqakathekile njengama-students lama-lecturers. So ama-disadvantages ukuthi in terms of i-data, i-Wi-Fi esiyibhadala ku-fees lana esisebenzisa esikolo, at least ngakube kuthiwa ngasisezindlini siyayithunyezelwa lathi ukwenzela ukuthi sikwanise uku-accessa ama-online lessons wona lawo.
Osakhulayo olilunga ledale lephalamende eBulawayo East uNkosazana Melissa Chikambi uthi ukufunda ebulenjini kuqakathekile ngoba kuza kwehlisa ukumemetheka kwe-COVID-19.
Kuyaminimize ama-cases e-COVID-19.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi kunzima ukuthola imali yokungena ebulenjini.
I-COVID leyi isiphambanisele into eziningi kakhulu, especially kubafundi lapha. Asithwele nzima shemu kakhulu nge-COVID ngoba iza ngendlela ezijeneyo, liyathi lisarelaxile, lisayikhangele lebi khona sokubuya eyinye into esingaziyo lokuthi izophetha ngani. Njalo ungakhangela kathesi into abantwana be-NUST sebeyafunda online, yabona. Abantwana laba idatha liyadura, wena imali itholakala nzima, ugetsi uyahamba. Idatha lethu eZimbabwe lalikhwela every day, umntwana agcine omunye eswela ukuthi enzeni, agcine umntwana esepho muhambe ethwele i-laptop.
Umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube usekhuthaze uZulu ukuba ahlale eqaphele elandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni i-COVID-19 ezethulwa ngabezempilakahle.
abanye nje bayazihambela ngobusuku, omunye uvelale, omunye uvelale, ebuye ezohlanganyela labanye, uyabe engazazi ukuthi ulakho. Nxa ebuye wazohlanganyela labanye nje, akula test, akunani. Isovyesi uyatshiyela ithelele lonke. Engifuna ukukukhuthazayo ukuthi ngithi ebantwini bakobulawayo, sicela sinanzelele. Abanye bazabuya bevela khatshana bezohlanganyela lathi. Engxenye yabe engazazi ukuthi ulakho, etshiye kuhlanyele kobulawayo. Asinanzeleleni, asizondani, kuyikuzama ukuvikelana.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele COVID-19 abedlula ikhulu elilengxenye lenkulungwane 150,628, kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 129,095, kwabhubha abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,720, okwamanje kugula abedlula inkulungwane eziphose zibe nhlanu 4,996. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2,926,141 ngokugcweleyo, kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezine 3,907,860. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Usenjalo, isikolo seboarding eSt Christopher's Primary edolobheni leGwanda sesivaliwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane leCOVID-19. Abafundi abakugrade 7 abafika phose amachumi amathathu batholakale belegcikwane leli kuliviki, okudale ukuthi abezempilakahle bethathe isinqumo sokuvala lesi sikolo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba eseGwanda. Silokhe sikudaba linye. Ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yicoronavirus kwele South Africa ngosuku sokusethusa kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ebesezilungiselela ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa lumemezele ukuthi kulabantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamashumi amabili close to 20,000 ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus emaholeni angamachumi amabili lane edluleyo. Leli nani selithusa abaningi abavela eZimbabwe, njengoba kumaviki ambalwa bebehlaselwe yilo mkhuhlane ngosuku bebephansi kwenkulungwane ezinhlanu below 5,000. Lokhu sekuthiye iningi lezalwane zeZimbabwe zikhathazekile njengoba zilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Lokhu kwenzakala futhi ngesikhathi lapho kulindwe umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi enze isimemezelo ngemigoqo ezaba khona kulandela ukukhwela kwenani labahlaselweyo ngosuku. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Ethel Ndlovu uthi sebedlela evalweni njengoba sekuyisikhathi sokuthi balubhekise ekhaya.
Lokhu kodwa nje kuyasikhathaza kakhulu, because isikhathi esilaso sokuthi siye emakhaya yiso sona leso. Kumanje asazi ukuthi kuzoyenzakalani, kodwa kufuneka sihambile emakhaya. Abanye sesiye sabukela izihlobo zethu zingcwatshwa zingekho, sishonelwa ngabazali bengekho, kodwa bese kuthiwa mabe kuyavuma besidedele sihambe emakhaya. Ngoba eyi, le ndaba inzima, le inzima mpela, ayisinikezi ubuthongo.
Abanye-ke abanjengoNaison Moyo besabela ukuthi abaya ekhaya bazalithwala leli gciwane bayiligcwalisa ekhaya ngesikhathi ezempilakahle zivele zintengantenga eZimbabwe.
Imajority yabantu abasuka la beya eZimbabwe for ama-holidays, they are not vaccinated, abavaccinatwanga. Ama-vaccinations aseZim are very slow and very low. So kusho ukuthi nje uDisemba lo, it's a death sentence for a country enjengeZimbabwe. Yikho manje ukuqala kwenkathazo. Iyangena ke manje corona eZimbabwe and izongena strong ngenxa yabantu abasuka la bethi bayavakashela abantu abadala, kanti cha babaphathela inkinga zodwa.
Umnumzana Vusa Ncubena uthi kubuhlungu ukuthi uhulumende weZimbabwe ubevele seqinisile imigoqo yokungena elizweni.
As it is, isikhuluma kanje vele ezimu kunalo umthetho ukuthi wonke obuyayo kumele aye quarantine for 14 days. from esikhwameni sakhe. Vele nje khona lokho kodwa sekuvele ukuthi whether ama cases akhuphuka ayenzani eZimbabwe sebefakile vele umthetho ukuthi oyalapho 14 days quarantine PCR test konke lokho kusuka elokuzene esikhwameni sakho. Whether u teste negative 14 days quarantine.
Incitshika zithi ziningi izibonelo esikhombisa ukuthi igcwane le Omicron elimemetheka ngamandla kwele South Africa alilabo ubungozi obufika kula aseke abonakala. Bangaphansi kwamachuma amane 36 abantu ababulewe yi-coronavirus phakathi kwabaphose bafike izinkulungwane ezingamachuma amabili abahlaselweyo. Zibika njalo incitshi ukuthi nani labavalelwa ezibhedlela lilogula phansi kakhulu. Xa uqathaniswa lendlela ebeliqonga ngayo uhlandla lakuqala elesibili lelesithathu sokuhlasela kwe-coronavirus. Uhulumende usebuye wapha imvumo yokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yesithathu okuyinto encitshe zithi iza kupha ukuvikela okukhulu ikakhulu ngalesi sikhathi ele-South Africa selingene kuhlandla lesine lokuhlasela ngamandla kwalo mkhuhlane. Sebesedlula izigidi ezintathu over 3 million asebehlaselwe yi-coronavirus kwele South Africa selokhu yaqalayo. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye over 90,000. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus sebephezu kwezigidi ezingamachumi amabili lesithupha over 26 million. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umongameli Joseph Biden uthi kumele amazwe wonke avikele umbuso okhululekileyo ukwenzela ukuthi kube lentuthuko emhlabeni wonke. Wethule lokhu ngesikhathi evula ngokusemthethweni umhlangano we-Summit for Democracy oqoqoye lelizwe leMelika okukhuthaza umbuso wentando kazulu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UBiden utshele abakhokheli bamazwe atshiyeneyo abehlanganiso ezizimeleyo labanye abasemhlanganweni lo oqale namhla njalo ogqitshwa kusasa ukuba uyaxega umbuso kaZulu emhlabeni wonke jikelele.
Democracy needs champions. And I wanted to host this summit because here is the here in the United States, we know as well as anyone that renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires constant effort.
Ngibone kuqakathekile ukuba ngenze umhlangano lo ngoba kukhanya engani kwehla ngamandla emhlabeni wonke jikelele nakwele Melika ukuba lo mbuso okhululekileyo. Lokhu kuvezwa luphenyo olwenziwe yi-Freedom House labanye. Kuqakathekile kakhulu ukuba kube lo mbuso kaZulu emazweni wonke. Kwele Melika siqhubekela phambili sonke isikhathi sizama ukuvuselela umbuso obalulekileyo uthakazizelelwa ngabantu abaningi.
American democracy is an ongoing struggle to live up to our highest ideals and to heal our divisions.
Uthe lizwe lakhe selibumbe isikhwama sokuvikela umbuso okhululekileyo emhlabeni wonke jikelele njalo lokulwela amalungelo entshathele zindaba ezihlaselwa ngabanye ababusa amazwe ancindezela uZulu.
We're doubling down on our engagement with and support of democracies around the world. Working with our Congress, we're planning to commit as much as $224 million in the next year to shore up transparent and accountable governance, including supporting media freedom.
Sasilesikhwama esithulwe nguhulumende wami ledale leCongress esilemali edlula izigidi ezingamakhulu amabili $224 million ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo. Sizabe sisekela umbuso okhululekileyo intatshela izindaba lokunye ngoba umbuso obalulekileyo uba khona nxa abethula imibiko bekhululekile.
Standing with democratic reformers promoting technology that advances democracy.
Ekhuluma njalo emhlanganweni lo umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia uthe uthakazelela ukuba abantu sebezibusa elizweni lakhe.
In our country Zambia, earlier this year we saw a democratic revival. The leading actors were the people of Zambia.
Ngomnyaka lo kube lombuso okhululekileyo. Abantu bonke benze kwaba lombuso okhululekileyo. Bazenzele bona ngokwabo ngesikhathi sabo zusenzwa ukhetho. Bazulwele bona ngokwabo. Ukunqoba okwenziwe ngabantu kuveza ukuthi umhlaba wonke jikelele ungakwenza konke lokhu.
They were brave and proud. They ignored the threats the intimidation and the obstacles that were put in their path to vote for a better future.
Abakhokheli bamazwe atshiyeneyo okwamanje baqhubekela phambili besethula imibiko yabo emhlanganweni lo wenzelwa ebulenjini be-internet besebenzisa inkundla zokuxhumana. Kulamazwe alijumi lantathu avela kuzwekazi le-Afrika alabantu abasemhlanganweni lo. EleZimbabwe kalibizwanga nguhulumende kaBiden. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi eleZimbabwe kalibizwanga nguBiden ngenxa yokuthi ilizwe kalibuswa ngemfanelo.
IZimbabwe ukuthi bayichiye phandle yikuthi ikhuluma idemocracy ngomlomo kodwa ngezenzo idemocracy ayikho. Akula muntu okhululekileyo kusukela nje kuZulu ozihlalele emakhaya kuze kuye kubona laba abakhulu labakhokheli bamabandla.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana kuthula majazi laye oyingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Angithi vele bayalwa abantu laba iMelika neZimbabwe. Yikho iMelika yafaka umthetho okuthiwa yiZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Umthetho lo ulezinqumo eziningi ezafakwa ngile Melika bezifaka ukuthi iZimbabwe izigcwalise. Ezinye zalezi zinqumo yikuhlonipha imithetho yeZimbabwe esingathi yi-respect for rule of law. Lokuthi nxa sisiba lokhetho lweziphathamandla lube yilokhu okuthiwa yi-free and fair election. Okunye okukhulu okwadala ingxabano yindlela uhulumende welakithi owathatha ngayo umhlaba owawusezandleni zabelungu.
Kodwa umnumzana Believe Gawule oyebandla leZANU-PF uthi akumangalisi ukuba eleZimbabwe kalibizwanga emhlanganweni lo.
Upresident nalo uBiden engusenator yibo abacraft izidera bona abantu, yibo abanikazi bezidera. So what do you expect kumnikazi wezidera esilwa leZimbabwe? Bavele basempini leZimbabwe lo muntu, nguye umuntu ke okuthi sibili thina njengeZimbabwe ukungena kwakhe ukuthi uthi thina akutshintshi lutho i-America. Very foreign policy ayo versus itshintshe ngokunjalo as expect ukuthi basinxuse emhlanganweni yabo enjengayena le ngoba balenjongo kuyakhanya ukuthi balenjongo umnikazi wezidera usemsebenzini ngawo kade siyagcwalisa khona okwaba bekwenza bengcindezela iZimbabwe ngendaba yeland babuhlungu njengeland ngendaba yeland kuphela akulanye into ekhona ngabandi bayancisana labo Britain amazwe ama oBritain ngale
abasemhlanganweni lo bamele amazwe edlula ikhulu bakhangelelo ukuba bazasebenza ngamandla emazweni abo ukwenzela ukuthi kube lombuso kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiuGibbs Dube.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Amabandla ezombusazwe athi alokhu ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngesikhathi kulindelwe uhlelo lwekhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalolu hlelo eZimbabwe Electoral Commission olukhangelelwe ukubhalisa umphakathi emawadini. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathabeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, usichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Sizama ngendlela zonke ukuthi abantu sikhokhe sizasikhuluma nabo emasouth ukuthi khona kabayirejista ukubhalisa ukuvota. Indawo esikizwe ungananzelela indawo zethu zonke esinazo sile ndawo enjengabo Big Bridge abasemakhaya bayetown, indawo enjengabo Plumpt abasemakhaya kumarural baye Plumpt, indawo ezingamatopo emakhaya baye emaphisa. So ngangananzelela abasegwanda emakhaya bahlale egwanda town sile nkinga enkulu kakhulu kunzima esiqondana ukuthi indawo zikhatshana and indawo zikhatshana sibe sasijabulile ukuthi izeki ngakacouncil indaba ka-6 December ukuthi abantu bakithi bazo wale chance ukuthi babe khona kuma village yabo bayiregister kuma village yabo. Sasijabule kakhulu but udule esilalo manje ukuthi sibona even ama-diaspora ngayizevakatsha emakhaya sasibethemba lokuthi bazoregister ukuvota. So yiproblem esinayo kakhulu ukuthi abantu ikakhulu indaba yezithupha futhi abantu bakithi abanazithupha yokuwazi ukuthi uzimo ukukhona most emathebeleni abantwana abaningi abazalwa eSouth Africa abazalwa abaselwayo ngesikhathi se-ground izizukulwana zilazithupha konke lokhu sibe sijabulile sithanda ukuzalungiswa kodwa hhayi sinokudala okukhulu kakhulu
manje uhlupho lolu abantu bayenzani bayenelisa yini ukuthola incwadi ukuthi bayithola ama-birth certificate bizithupha
siququzele kakhulu ukuthi bancediswe ukuthi bebhalele izincwadi okwamanje o-chief labo sebhuku bayazama ukubhala izincwadi ukuthi bahambe kulezo ndawo ikakhulu nganazeleni dasile problem ye-transport izimoto ezithwala abantu efika kunendawo so siyancedisa ukuthi khona abantu bayofika endaweni lapho abazakhona ukuthi barejiste but inani lulutshwana kuhamba kuleyo ndawo ba indawo ezikhatshana kakhulu izulu kade licalile kuna kuba nzima kakhulu ikakhulu imigwaqo abantu ukuze bayifika ethawini izimoto nalezi ezikhona kuba nzima kakhulu so siloku nzima okukhulu kakhulu ukuthi nxa izeki ngazange icabange kahle ukuthi besivulele kusenesikhathi saba le problem kakhulu ikakhulu nasinanzelela izindawo esikizo ikakhulu osebhuku lama-village head izincwadi sabacela ukuthi babhale abantu abaningi bayakhala sibili kakhulu ukuthi hhayi ezincwadi kasizitholi kodwa silokhu esikhala futhi sithi ababhale izincwadi bayefika kuleyo ndawo
kodwa inhlelo zenu zokukhankasa ziqhubeka kuhle yini
abantu bayafisa ukubona bahlangana izinto esizenzayo kuphela kuhlangana kuma-structures ema-ofisini ethu sicheck ama-structure ethu ukuthi sibize imihlangano ukuthi abantu babe khona asivunyelwa siba le problem siyadistejwa ngamapholisa kodwa simangaza ibandla elibusayo yilo lenza imihlangano bona kiwa thinking lethemba ukuthi into okuthiwa yi-COVID kayisebenza but thina abasithanga i-COVID kathesi kuzoba nzima kuleyi i-COVID ekhona entsha le sibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba yibo vele abafika ngayo engingakutsho ukuthi abantu bethu abantu bonke bezimbabwe sebekhathele ngombuso okhona so bazimisele ngoba bakhuluma nathi besitshele ukuthi bakhithi asisebenze nzima ukuze sitshintshe lowo mbuso okhona
lo ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni semathebeleleni South siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
If ZEC does not come down to the people ukuthi kona kube lula ukurejista ngoba umuntu osuka lapha eminyela ukuthi athole imali yokuthi agada ayetown apsesiye efamana lapha kulama-ofisi ezek kusuka kube nzima and yiko okunye okwenza ukuthi kona abantu besigcine bedonda i-registration igcine ingaseyenzakali ngoba anto yabona kathe si already sikhuluma lapha koBulawayo we gain to lose ama-constituencies athize ngoba right now we've got 12 but ngenumber esinazo lezi ezi-registered to vote currently we might end up seselele 9 constituencies or something like that which becomes a disadvantage to Bulawayo as a province and as a city ngoba nxa singathi maybe it was a big slice of cake that was supposed to come in 12 pieces so kusitshunaza so kuyabeya 9 pieces sesilahlekele ngama-pieces angu-3 khonokwana in resource distribution kuya-affecta i-province ngendlela enkulu kakhulu so it's a worry definitely for us ukuthi izeki asiyenelisi ukuthi buye phansi but mina as far as I'm concerned when I was looking into it and trying to query I think it's all about resources ngoba angithi i-budget inkona i-announciwe eparliament ayikapaswa loku paswa kathesi in parliament ukuthi kona ibisiqasa uba implementable ukuthi kona uminister of finance aqasa ukudispesa izimali lezi ngoba ukuthi bephume phela izeki it's all about money, it's resources, it's fuel, it's all those things. So in the economy is gagging. So which means that Tina Ama Party is banning up so many cars will lower with parliament and Amalung at the parliament in Labagiti speed up this process, Mr. Wayne, who was going to a budget cars will implement and then isn't the cars will come over. I mean I think that's one of the issues that is probably holding it back ngoba ukuthi kona kuthi wona hayi izekele sibuya ngoba ukesanjala lokwana nalokwana is just a total lie.
Abasakhulayo bezenelisa yini ukuthi bebhalise ngoba siyasibona bekhala ngencwadi lezi zama-ID liyake likukhangelela khonokho okwezithupha le ncwadi zokuzala.
Yes, yes. Kakhulu sibili and I'm happy ngoba the president himself actually announced in one of his Meet the People talks recently ukuthi kona can we have a registrar general's department easing up on a lot of formal requirements lana akade ebangela ukuthi kona abantu bengathola amaphepha ama-documents abo afaneleyo. And I think we're going to have a situation whereby even ngiyakwazi emakhaya vele bese kulula ngoba usabhuku lezinto kuthi abesebevunyela ukuthi babhale incwadi zokufakazela umuntu ukuthi akwazi ukuthola ama-birth certificate and then later on is tuba and so forth. And I'm seeing that suddenly coming into towns whereby your president saying, no, let it not be difficult for anyone to acquire this. Ngoba kathesi as we know, abantwana asebezalwa lensuku vele umuntu uhlezalwe ethe phuma empilo kwabana kumbe e-UBH kumbe e-Matterday uhle phuma i-birth certificate i-absent number esithupha already. So kusiba lula ke lokwana kodwa sikhulumela laba abazalwa before that.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF esixoxelaye ekobulawayo. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Elemelika libika ubana lizimisele ekubeni lethemba lokunikeza umuntu wonke inkululeko yokuzikhethela inkolo umuntu afuna ukuyilandela empilweni. Emazweni ayehlukeneyo womhlaba sesinanzelele ukubana ohulumende baqhubeka behlukumeza, bebopha, ukwethusela lokubulala abantu ngezizathu zokuthi inkolo yabo kayemukeleki kulawo mazwe. Kusho unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, Secretary of State Anthony Blinken, uhulumende kaBiden Harris uthi uzimisele ekusekeleni lokulondoloza ilungelo lomuntu wonke lokuzikhethela inkolo ayifunayo empilweni ngokuthatha amanyathelo wonke okukhuza lokumelana labohulumende abephula lawo malungelo. Minyaka yonke uBlinken uba lomthwalo wokuqamba ngamagama ohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo abadingeka ukubana bakhuzwe kumbe bajeziswe phansi komthetho we-International Religious Freedom Act ngoba behlukumeza lokwephula amalungelo abantu ngezizathu zenkolo abayikhetha ukulandela. Lo nyaka uSecretary Blinken wazise ukubana eleBema, the People's Republic of China, Eritrea, Iran, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan, kanye leTurkmenistan njengamazwe asebonakale ukubana aqhubeka esephula ilungelo labantu lokuzikhethela inkolo abayifunayo. EPakistan, Saudi Arabia, Tajikistan, leTurkmenistan, uBlinken uyekethise kancane izijeziso lezi phansi komusa kamongameli welizwe awuvunyelwa yilo mthetho we-International Religious Freedom Act. USecretary Blinken uphinde wafaka kuluhlu lokubheka ngelihlo lokhozi ele-Algeria, Comoros, Cuba lele-Nicaragua ngokuphathelane lamalungelo okuzikhethela inkolo. Uphinde wafaka kuluhlu lwamaqembu lenhlanganiso ezephula amalungelo lawa ngoba elenkolo ayilandelayo melisana labalenkolo ehlukile kule yabo, abanjengamaqembu amalucatsha awe-Al-Shabaab, Boko Haram, Hayat Tahrir al-Sham, Ansarala, ababizwa njalo ngokuthi Houthis, abe-ISIS, ISIS Greater Sahara, abe-ISIS West Africa, abe-Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin, labesi-Taliban. Inhlupho zokulondolozwa kwenkululeko yokuzikhethela inkolo emhlabeni jikelele okwamanje iqhutshwa ngabantu bona labo okumele bayilondoloze abanjengohulumende. Kutsho uSecretary Blinken, bakhona njalo abantu abakholelwa ukuthini kakula enye inkolo ngaphandle kweyabo emazweni wonke womhlaba. Laba bantu bafuna eyabo kuphela inkolo ilandelwe, badale umona, inzondano lokulwisana lalabo abalenkolo ehlukile kule yabo abadinga ukubana bakhuzwe. Elemelika lithi lizaqhubeka likhuthaza nokukhuza ohulumende bamazwe achiyeneyo ukuthi afunge ukujezisa bonke abephula ilungelo leli njalo lizinikele ukusebenza labohulumende bamazwe ehlukeneyo, inhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla inkolo ezehlukeneyo emhlabeni jikelele ukumelana lenhlupho zokuhlukunyezwa kwabakhetha ukholo olwehlukene labanye.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.